Ngiyayizwa indaba esekudwini ukuthi iZimbabwe Gender Commission iyacela ukuthi uhulumende aregulate inkonzo. Yebo, umbono wabo uyazwakala, kodwa isizathu abathi kwezwe ngaso asitasibulisi kimi isizathu esingekho emthethweni.
Kungani usitsho njalo, Sithole?
Isizathu esizocindezela okwayenziwa ngumthetho wesisekelo, i-constitution. I-constitution yethu ithi yona wonke umuntu eZimbabwe ulelungelo lokuthi apractice inkolo yakhe ngendlela afuna ngayo. Kodwa indlela yona leyo sikukhangela ukuthi kumele kube yindlela esemthethweni. Singathi thina ngendlela abakufaka ngayo ukuthi kule nkonzo ezicindezela kumbe ezinyathezela kumbe ezezama qala ekuhlukumezeni abantwana abancane, then zonke inkonzo kazinjani kaziregulate siyabe sesuke sakubamba ngendlela engayisiyo. Esikhathini esiningi zanika umzekeliso lapha ukuthi esikhathini esiningi abantu abadlengula abantu abangomama ngobaba, then singathi bonke abantu abangobaba bahle bavalelwe entolongweni. Lokungenzanga lukuthi abe sengenzanga lutho njalo. Siyabe sesenze iphutha elikhulu.
Manje udaba olunje lungaba njani okusemthethweni?
Okwenzakalayo ukuthi nxa kulabantu abayenza into engekho emthethweni, labo bantu kumele babotshwe. Simple. Zikhona izigani, bayenza izinto ezingafunekiyo, njalo umuntu owenza into engafunekiyo emthethweni kumele avalelwe, kumele abotshwe. It starts and ends there. Singavele sithi okuzayenzakalayo ukuthi sicele ukuthi inkonzo ziregulatwe. Into esesizayibona ke kathesi ukuthi sizabona isandla esingani what I might term heavy handedness kuhulumeni, and njalo sesibona ukuthi inkonzo zizasetshenziswa ukuthi kathesi engathoyiwe ilayini ngendlela uhulumeni afuna ngayo, inkonzo engasoze ibe regulated kumbe ibanjwe ngenye indlela. Ngakho-ke siyabe sesiba vulnerable as a country ukuthi yonke into esiyenzayo in terms of our religion, because i-religion yethu siyipractisa ngendlela ezijeneyo, then singathi kayibe regulated, meaning to say ukuthi kuzaba ne-legal framework uhulumente aza kuthi right inkonzo zonke kazibenje. Njalo akutsho phela ukuthi kungathiwa kwenzeka njalo yona leyo into ekade sikhala ngayo kathe sizayekela ukwenzakala.
Manje okungenziwa lapha kuyini ukubona ukuthi laba bantwana abadlwengulwayo, abanye bebadlwengula becathe ngemva kwenhlanganiso zabo zenkolo, kwenziweni?
Into okuphela esingayikhuluma yokuthi we are expecting ukuthi uhulumende angezelele i-penalty provision ukuthi umuntu odlwengula umuntu ongumntwana kumbe abayendisa abantwana kube ne-penalty provision end. Esingathi thina ngesikhiwa i-deterrence angithi, but you can put so much deterrence on it, it doesn't follow ukuthi akusoze kwenzakale. But what it might happen is that lo lalowo lomcabango ojulileyo ohlangeneyo uzaba ngumuntu ovele oyesabayo ukukwenza khonokho. So I don't think ukuthi into ekhulunywa yi-gender commission ukuthi kube le regulation ezinkonzweni is going to assist. Mina ngendlela engikubona ngayo ukuthi siyabe sesinyathezele ilungelo lenkonzo or lenkolo eliku-constitution ukuthi kade selifuze libe regulated. Kufuze sehlukanise lapha into ezimbili, umuntu oyenza icala kumbe inkolo kumbe abantu abahlangene abenza amacala ngababe ngabantu akumele behlukaniswe labantu abaphesuwa a certain religious position.